linga lichona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sikhuluma lomnumzana Nicholas Ngqabutho Mabena owenhlanganiso ye Zimbabwe Community in South Africa. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga kakhulu lami ngibingelele nabalaleli.
Ya, okwakuqala ungasitshela ukuthi bekusenzakalani lamhlanje ngodaba lwamapheme.
Okwenzakaleyo namhlanje ngihambile ngaya ePretoria ngoba emala umalanga ladlulileyo usuku esilalo ukuthi sithola abantu abalama-DZP permit. I-permit ikhona ku-passport yakhe. Nxa esiya emchineni i-computer, esiya-applya. I-system yangkhona ibisisithi umuntu lo katholakali. Nxa efake inamba yakhe, angaze afake i-passport number yakhe ukuthiwa katholakali. Luhlupho lokuqala esilalo. Olwesibili, luhlupho labantu abangazange bawazuza ama-permit ezandleni ngo-2010. Kodwa nxa siwa-checka ku-system ye-Home Affairs, ama-permit lawa atha khona kuyabe kubhalwe ukuthi pending, kumbe kuthiwa ama-permit lawa were collected. Lokho sokuchasisa ukuthi ama-permit lawa angabe athiwa abanye abantu. Nxa umuntu besomele aplayele i-renewal yama-permit lawa, sekumele kuthabe le number leyana e-DZP ukuthi angene ku-computer apply, nxa engelayo kangene. Kube sokusiba lalabo abala-receipt, abathola abaphiwa ama-receipt ngo-2010, labo ama-permit bengatholanga, uhlupho labo behle ku-apply. Yikho-ke sasesiya e-Home Affairs namuhla kuyabonisana ukuthi kade udaba olunje manje silwenze njani. Yikho kwasekuthiwa-ke thina senze lokho abathi ngolwasenzini i-database, sibhale bonke abantu abalohlupho olufana nalololu. I-Home Affairs yona yiwo esizabenzela i-application bona. So kumele sivumelane ukuthi amaviki alandela amabili sibe si-collecta amavizo imililingwane yabantu bonke abanjalo, sibe sesihambisa-ke ePretoria. I-Pretoria yona i-Home Affairs ibe siba-aplayele. Yikho kade kusenzakala namuhla.
Bona baningi yini abalokhu belodubo lokuthi ba-aplaye?
Baningi abalohlupho lololo ngoba insuku zonke umuntu uyafona kumbe umuntu athumele iWhatsApp ethi lapha ngiyazama ngihlezi ngekhompyutha yami kodwa ibizo lami kaliveli, kuthiwa kangikho. Omunye abe sekhuma lokhu akade vele ngikuchasisa kodwa kube sekusuka lakhona lokhu vele uhlupho soluhlala lukhona. Abantu besehluleka ukufaka izicelo zabo ngendlela eqondileyo ngesizathu sokuthi i-system babethe bona baza-upgrade le company esebenza le Home Affairs kodwa kukhanya kabakwenzanga kuyo.
Manje abahlangana lo dubo lonalolu bathini? Kukhona yini abangakwenza ukuze basizakale?
Labo abalohlupho lokuthi amabizo abo kawekho ku-system, sesithe thina kabahambe enhlanganisweni zamaZimbabweans esingamaZimbabweans NGO bayebhalisa khona, bayabuya kithi, bayahamba zinengihlanganiso zamaZimbabweans babhalise khona ngoba sesikukhulumile ukuthi kasiqoqeni amabizo abantu labo sibonke banganani. Amabizo lawo sibe sesiwahambisa-ke ePretoria i-Home Affairs ibesisiba yiyo-ke ebafakayo ukuthi ba-aplayele. Abantu abesebetshelwa ukuthi bafuneka nini lapha benza khona ama-interviews abo.
Nxa wenu ukhangele uyabona yini uhlelo lolu luphumelela, bonke labo esizwa kuthiwa bangu-250,000 besenelisa ukuthi ba-renewe ama-permits abo kulesi khathi?
Okwa singakhangela iviki esisuka kilo sizathola ukuthi abantu asebezamile ukuthi bafake kuhle izikhalazo zabo kabakafinyeleli ku-10,000. Lokho kusenziwa ngohlupho lwe-system yabo. Kuyasethusa kakhulu lathi ngoba isikhathi siyahamba. Abantu asebefonile befonela ikhampani leyothiwa i-VFS bezama ukuthola imililingwane sebefike ku-74,000. Kuyacaca ukuthi abantu abaningi kabakafaki izicelo. Yikho-ke sizama ukuthi sibonisane labo futhi ukuthi bazame ukwenzela ukuthi kusiyaphela u-Okthoba abantu abaningi bese bengenile. sebeqalile ukuthi bese beapplyile ngoba sase ukhangelele ukuthi nxa kuseyaphela uNovember iningi labantu vele bebese befake phakathi ama application nabo ukwenzela ukuthi 31 December 2014 kungabi lo muntu phakathi kwabo bonke laba beapply abethola ama permit bethi thina kasizange sithole ithuba lokuthi sifake izicelo zokuthi sihlale eSouth Africa okweminyaka emithathu elandelayo.
Hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi sibonge kakhulu, lisale kahle balaleli.
Hayi lathi sibonge, lube lelanga elihle.
Ulongela isibonge kakhulu.
Lo ke bekungumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye Zimbabwe Community in South Africa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo, lilayo.